UMathewu isahluko sesihlanu. Wathi ebona amaxuku wenyukela entabeni esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye wasevula umlomo wakhe wabafundisa wathi
babusisiwe abangabayanga emoyeni ngoba umbuso wezulu ungowabo babusisiwe abakhalayo ngoba bazakududuzwa babusisiwe abamnene ngoba bazakudla ilifa lomhlaba babusisiwe abalambela bomele ukulunga ngoba bazakusuthiswa babusisiwe abalesihawu ngoba bazakuhawukela babusisiwe abalenhliziyo ezihlambulukileyo ngoba bazakubona uNkulunkulu babusisiwe abalamulayo ngoba bazakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu babusisiwe abazinelwa ngenxa yokulunga ngoba umbuso wezulu ungowabo lina libusisiwe nxa abantu belithuka ngenxa yami belizingela bekhuluma okubi konke ngani beqamba amanga thokozani lithabe kakhulu ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngoba ngokunjalo babazingela abaprofeti abalandulelayo lina lilitswayi emhlabeni kodwa uba itswayi seliduma liza kuvuselelwa ngani na kalisasizi lutho kuphela ukulahlwa ngaphandle linyathelwe ngabantu lina liyukukhanya emhlabeni umuzi owakhiwe phezu kwentaba ungesitheke labantu kabalumathisi isibane basibeke ngaphansi kwesitsha kodwa basibeka esiqobaneni ukuze sibakhanyisele bonke abasendlini kunjalo ke kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uyihlo osezulwini lingathi ngize ukuchitha umlayo ingabe abaprofeti angizanga ukuchitha kodwa ngize ukugcwalisa ngoba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu lomhlaba kakusoze kudlule ibadlana libe linye ingabe lecwatshana libe linye lomlayo kuze kwenzakale konke ngakho owaphula owodwa kulemilayo emincinyane afundise abantu njalo uzakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu kodwa oyenzayo ayifundise lo uzakuthiwa mkhulu embusweni wezulu ngoba ngithi kini aluba ukulunga kwenu kungadluli okwababhali lokwabafarisi kalisoze lingene embusweni wezulu Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo ungabulali. Ilo lalo obulalayo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Kodwa mina ngithi kini, ilo lalo othukuthela umfo wabo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Lothuka umfo wabo uza kuba lecala emphakathini. Lochoyo ukuthi sithuthandini uza kuba lecala lokuphoselwa esogweni somlilo. Ngakho ke Uba uletha umnikelo wakho ealtareni ubusukhumbula ulapho ukuthi umfo wenu ulesikhwili lawe shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtare uhambe ubuyisane lomfo wenu anduba uze unikele umnikelo wakho phangisa uzwane laye omangalelene lawe lapho lisendleleni funa omangalelene lawe akunikele kumthonisisi Umthonisisi akunikele enxuseni uphoselwe entolongweni ngiqinisile ngithi kuwe kawusoze uphume khona uze ukhokhe indibilichi yokugcina lizwile kwathiwa ungafebe kodwa mina ngithi kini ilo lalo okhangela owesifazana amkhanuke usefebile laye enhlizweni yakhe uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa likhuphe ulilahle Ngoba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye sezinto zakho kulokuba wonke umzimba wakho uphoselwe esigogweni. Uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa siqume usilahle. Ngoba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye sezinto zakho kulokuba wonke umzimba wakho uphoselwe esigogweni. Kwathiwa ilo olahla umkakhe kamnike incwadi yesehlukaniso. Kodwa mina ngithi kini ilo lalo olahla umkakhe kungengenxa yokufeba umenza afebe lomthathayo olahliweyo uyafeba lizwile futhi kwathiwa kwabasendulo ungafungi amanga kodwa gcwalisa izifungo zakho enkosini kodwa mina ngithi kini lingafungi lakanye loba izulu ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu loba umhlaba ngoba uyisicapha senyawo zakhe loba iJerusalema ngoba lingumuzi wenkosi enkulu ungafungi lekhanda lakho ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe ingabe lube mnyama ilizwi lenu kalibe ngelokuthi yebo loba achi okudlula lokho kuvela komubi lizwile kwathiwa ilihlo lenanwa ngelihlo lezinyo ngezinyo kodwa mina ngithi kini lingamelani lokoniwa kodwa uba umuntu ekuwakala esihlathini sokunene phendulele lesinye uba umuntu ekumangalela ukuze akuthathele isiqhoko sakho unike lengubo lalo okubamba ngamandla ukuba uhambe ikhilomitha libe linye hamba laye amakhilomitha abe mabili unike ocela kuwe ungamfulathele ofisa ukweboleka kuwe lizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isita sakho kodwa mina ngithi kini thandani izita zenu libakhulekele abalizingelayo ukuba libe ngabantwana bakayihle osezulwini ngoba yena uyaliphumisela ilanga lakhe ababi labahle alinisele izulu abalungileyo labangalunganga ngoba aluba lithanda labo abalithandayo lilomvuzo bani na kabenzi njalo labathelisi na futhi uba libingelela abafoweni bodwa lenzani okukhulu okodlula okwabanye na kabenzi njalo labathelisi yini Ngakho lina wobani ngabapheleleyo njengoba uyihlo osezulwini ephelele.